tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlazi ku 9 enhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono. Okokuqala, kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza esibhedlela bavikelekile.
I-COVID-19 iqhubeka isidla ubhedu elizweni, okuvezwa ikuqonga kwenani labantu abanezikhundla zaphezulu abakhulelwa yiyo.
Sesi u-55% full amadam ethu. Nxa sihlala edolobheni, amanzi fanele ephume empompini. Esesikwenza kathesi sesikhangela i-water shedding, sikhangela ukuthi insuku esihamba khona singalamanzi singazijusa njani.
Uzulu wakobulawayo wamukela ngenjabulo isinqumo sikamanisipala waleli dolobho ngokuvula amanzi okwensuku ezimbili ngeviki. Ukuthoniswa kwaye ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump kuqalisa lamhlanje edale leSenate. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. I-COVID-19 iqhubeka isidla ubhedu eZimbabwe, okuvezwa ikuqonga kwenani labantu abalezikhundla zaphezulu abakhulelwa yiyo. Owake waba isiphathamandla sebutho uBrigadier General Nyikaya Ramba, lesikhulumeli senhlanganiso ye-Blood Transfusion Services of Zimbabwe unkosazana Esther Masunda, ngabanye asebekhulelwe yilumkhuhlane. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukubhubha kukaNyikaya Ramba waziswe ngabomsakazi weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC, wona othe umongameli Emmerson Mnangagwa nguye obikile umhlangano wedayi labaphathindaba bakhe elekhabhinethi ngalimfa. UNyikaya Ramba ubese ngummeli weZimbabwe kule Mozambique kusukela nyakenye, njalo uzakhunjulwa njengabanye bebutho ababesekela umuyi umongameli Robert Mugabe ngesikhathi esakhokhela ilizwe. UNyikaya Ramba ngummeli wesibili ukubhubha ngemva kokubhubha kommeli weUnited Arab Emirates umnumzana Jethro Ndlovu, yena obhubhe kunyanga edluleyo. Abanye sebekhulelwe yilumkhuhlane bagoqela owayengumphathintambo wobudlelwano lweZimbabwe namanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo, owayengumphathintambo wezokulima umnumzana Perence Shiri labanye. Ukubhubha kwenkosikazi Esther Masunda, obeyisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokubuthaniswa kwegazi e-Blood Services of Zimbabwe, kwazise ngabeZimbabwe Institute of Public Relations Officers. UDkt Karishaba, ingcwethi yezempilakahle, xwayise zulu ukuthi engayekethisi kulandela iziqondiso ze-World Health Organization.
Sokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono. Okokuqala, kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza esibhedlela bavikelekile. Okwesibili, kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangephange.
Ubusekelwe ngudokotela Henry Matsorela, owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Our worry really about people dying of are now importing COVID patients into the ordinary.
Obusikhathazayo ngabantu abafa nge-COVID-19 yikuthi sithatha umkhuhlane lo endaweni ezihlukeneyo. Akula kukhulumisana phakathi kwezibhedlela zikahulumende lezibhedlela ezizimeleyo, njalo siyaphuza ukwazi ukuba umuntu usele COVID-19.
Phakathi kwabantu abaphezu kwekhulu 106 abahlolwe batholakala bele-COVID-19 izolo eZimbabwe, abangamashumi amane babo 40 bebengabe Harare. Kunje sezinkulu ezingamashumi edlula amathathu 34,658 asebetholakale bele gcikwane leli elizweni jikelele, babulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu 1,339 asebeke balaliswa yilumkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane eziphose zifika amashumi amathathu 28,825. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 106 million ababanjelwe igcikwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. million. Ngimele 227 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umzulu wakoBulawayo wamukele ngenjabulo isinqumo sikamunicipal waleli dolobho sokuvula amanzi okwensuku ezimbili ngeviki. Lokhu kwenzakala ngemva kokuna kwezulu elinengi lonyaka, amadamu lawo akade esechile athola amanzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Amadamu akoBulawayo aselamanzi ayisilinganiso sokungamachumi edlula kancane amahlanu, i-53% ekhulwini. Isikhulumi sikamunicipala uNkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngesilinganiso samanzi emadamu.
Sesi u-55% for amadamu ethu. Nxa sihlala edolobheni amanzi fanele ephume empompini. Esesikwenza kathesi sesikhangela i-water shedding, sikhangela ukuthi insuku esihamba khona singalamanzi singazijusa njani. Uma sikhangela i-144 schedule e-introduce izolo, ulo evulela abantu amanzi, lokhu kuzasincedisa ngoba ischedule le, ischedule le izasincedisa ngoba ukuplana sabe sesikwazi ukuthi le indawo ivulwa nini nanini.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, uthi bemukele ngenjabulo leli nyathelo lekhansili.
Kuyasithabisa kakhulu khonoko ukuthi abantu lokhu bevalelwa abanzi, kodwa ke siyakubonga njalo siyakujabulela ukuthi abantu sebezathola amanzi kabili ngeviki, okuyinto kathi ngenzakala.
UNkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila kaward 17, uthi bakhangelele ukuthi kube lohlelo olutsha lokuletha amanzi.
Esikukhangeleleyo njengoBulawayo City Council, khathesi bese sifakile uhlelo olwe-restoration strategy outline, ukuthi kusukela besithe mhla ka-8 February lami sesingena uhlelo lwe-144 hours, ukuthi wonke amalokishi kuyabe sokulelanga labo ukuthi in 7 days exactly amanzi abe efika.
UNkosikazi Melissa Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi besebethwele nzima ngodubo lwamanzi.
Ukulethwa kwamanzi kuyinto enhle kakhulu ngoba bese sikhalela ukuthi kuyini okwenza ukuthi bengasinika amanzi izulu lisina kangaka. Khathesi isikhathi esiphakathi kwaso sinzima kakhulu ngomkhuhlane we-COVID, ngakho silokujabula kakhulu nxa sebezasinika amanzi kabili ngeviki.
Ngenyanga edluleyo kaZibandlela, izakhamuzi zakoBulawayo zabhalela uhlangothi olukhangela ngezamadamu kanye lamanzi elizweni olweZimbabwe National Water Authority izina, zidinga ukwazi ukuthi idamu leGwayishangani lizaphela nini ukwakhiwa ngoba kuyilo okukhangelelwe ukuthi lizaqeda uhlupho lwamanzi koBulawayo. Izakhamuzi zibuze njalo imbangela yokuthi amadamu ebe elokhu engagcwalanga khona kwezinye indawo zelizwe amadamu esecwele. Umqondisi weMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa, ulandisa ngalokhu.
Sithumele ugwalo lwemibuzo kuZimbabwe National Water Authority ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi izinwa ilomlando yokuthi bone ukuthi kulamanzi amaningi avele emadamu alethwa koBulawayo. Imibuzo eminingi ibiqukethwe kulolu galo ibigoqela ukufuna ukwazi ukuthi idamu leGwayishangani liyaphela nini, izinwa izawakha nini amanye amadamu azaletha amanzi koBulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni wekhansili ngolwesihlanu olwedluleyo, umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mkuni uveze ukuthi amadamu anathisa idolobho leli asekhuphuke ngesilinganiso samachumi amathathu ekhulwini, i-30% kusukela ngenyanga kaLwezi nyangenye, lapho amadamu ayelamanzi ayisilinganiso samachumi amabili ekhulwini, i-20%. Umeya uveze njalo ukuthi ikhansili ijonge ukuqala ukupompa amanzi empompini ze-FlowServe kusukela ngenyanga kaMbimbitho lonyaka, ethi lokhu kuzakhweza isilinganiso samanzi ahlanjululwa yikhansili kusukela ku-92 megaliters ngelanga kusiya ku-145 megaliters ngelanga. Ngomnyaka odluleyo idolobho lama ukudonsa amanzi emadamu agoqela uMzingwane, i-Upper Ncema le-Lower Ncema ngoba ayesechile. UBulawayo unatha emadamu ayisithupha. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Is the ukuthatha amandla zebandla le-MDC Alliance ezibalisa onkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri zikhululwe ngemali yesibambiso kulandela ukubotshwa kwazo ngeviki edluleyo zisetheswa icala lokudelela amapholisa lokwephula imithetho yokwanqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Omunye njalo okhululwe ngendlela efanayo ngukosikazi Petronella Kagonye ongumphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane lezisebenzi obotshwe kuthange esetheswa icala lenkohlakalo. Asizweni ukuthi ibandla le-MDC Alliance lithini ngalolu daba kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Mahlabe Zulu, iyazwa njalo siyabona ukuthi uCecilia Chimbiri lo Joanna Mamombe sebephiwe i-bailout ye 10,000 RTGS each. Yes, abaningi bangathokoza ukuthi sebephandle, kodwa thina sibona ngani vele akufanelanga ukuthi baphiwe le imali ekuthiwa yi-bail ngenxa yokuthi vele akulacala. Ngabe baphonga ukukhutshwa nje on recognition, bathwa hamba nini, siyalazi bangachajwanga nje $10,000 RTGS. Ngitsho lama High Court angikhona kasahluzi kuhle indaba lezi yokuthiwa ngama-themes allegation, indaba ezingalamkantsho, indaba ezifanele zibhadalwe amacalayo, ama-fine emapholiseni. Yikho-ke sokukhanya ngani i-Judicial Service Commission through the courts sisenza i-fundraising. Imali le izahlaloku ibanjwa, ihlala ngikhona ngale in 6-7 months, 2 years, imali isetshenziswa, izaliswa ngenxa yokuthi vele uhulumende kala mali yokubhadala amatitsha, kala mali, imali yokubhadala amadokotela, so forth. So imali lezi abazipha, abazicharge abantu njenge-bailout, they are unconstitutional. Amacala la kambe ngokubulala yini umuntu uma kuthiwa amankazana la ahlambaza amapholisa. Yiyo ibheli ingaziye kukhutshelwa i-10,000 umuntu oyedwa. Bona ngani into zonke lezi zincele Mahlale Zulu. Singakhohlwa ukuthi ngesikhathi zempi i-Rhodesia Front, ngesikhathi sikaSmith, amacomrade amaningi, ama-freedom fighters amaningi esowazi ayephonga ukugolwa nje ahambise emakhoti afike kunywe within 1 week. Konke lokhu kuyazakala ukuthi eSouth Africa ngesikhathi sikabhota apartheid, la mazwe amaningi angalandeli umbuso wabaningi bacatsha ngomunwe ngamakhoti besithi amakhoti yiwo azi umthetho. Kanti lapha silobufakazi ukuthi ama-magistrate amaningi la aqatshwe khathesi ngabatwana abarekrutwa nge-presidential monies, presidential funds ngesikhathi sikamgabi bayafundela eSouth Africa ubugqwetha e-40 heya lezinye izindawo ezithile. Konke lokhu Mahlabe Zulu kuzaphela njengoba abadala bathi ubukhosi ngamazolo, akulanto engasoziphele, izaphela. Kambe ngubani ekwazi ukuthi umgabi laye uza kufa sengumuntu kazana nje?
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni noSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ngakwelinye icele, unkosazana Henrietta Rushwaya owabotshwa ngomnyaka odluleyo esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni legolide okungekho emthethweni ubuyiselwe namuhla esikhundleni sakhe sokuba ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation. URushwaya wakhululwa ngenyanga edluleyo ngemali yesibambiso. Ukuthoniswa kwaye ngumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump lidale le-Senate kucala aletheswayo elokukhuthaza ukuthi kube lodlakela kuqalisa lamhlanje edale le-Senate. Abasekeli bakaMnumzana Trump babikwa bangena ngodlakela njalo bengelamvumo edale le-Congress e-Washington DC lapho amalunga aleli dale ayesesayina ukuthi ngempela uMnumzana Joe Biden wayesengumongameli ngoba wanqoba uMnumzana Donald Trump kukhetho olwaqutshwa ngomnyaka odluleyo. Lokhu ngokwesibili ukuthi uMnumzana Trump athoniswe ngomthetho we-impeachment njalo ingcwethi kwezombusazwe zithi kasoze atholakale elecala ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans ayamsekela njalo awasoze avote ngobuningi bawo exhasana lawa ama-Democrats afuna ukuthi atholakale elecala. Ukuze sizwe ingcazelo yalokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Duma Phimema, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
So sikhangele ukuthi namhlanje beqalisa amagqwetha kaMnumzana Trump azabe ephikisa ukuba nakumelanga athonisiswe edaleni laseSenate njengoba yena uMnumzana Trump sewaphuma esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. So lapha baphikisa besithi bona hayi umuntu osewaphuma esikhundleni sokuba ngumongameli akumelanga athonisiswe, akukho emthethweni. Yinto ababezabe bephikisa ngayo amagqwetha kaTrump namhlanje. Ama-Democrats on the other hand kusenate abesithi hayi kusemthethweni lokho. Sikucubungile sabona ukuthi ukhona omunye owake wathonisiswa lidale lesenate esesukile esikhundleni. So lokho kusinika amandla okubana hayi kusemthethweni. So kuzaba lokuphikisana nje khonapho, kodwa sibona ingani amagqwetha kaTrump hayi asoze aphumelele ukukhonvinsa abaningi. So bazaqhubeka phambili bemthonisisa uMnumzana Trump. Le yinto emele yenzekele siyo ukuthi ubana uTrump bamthonisise edaleni lasesenate njengoba into ayenzayo umnyaka oqhesene kwenyanga kaJanuwari. Wakhuthaza imvukela yabantu bakhe abamsupportayo 74 million abantu bakhe abamvotelayo babefuna ukubona ukuthi angene esikhundleni, kodwa yena uMnumzana Trump waphikisa ukuthi kadliwanga ekhethweni. Yikho ke wakhuthaza abantu bakhe abamsupportayo ukuthi ngihambanini esigodlweni lihambe liyokulwa la ma-Democrats avotela ukubana ama-results e-election enziwa mnyaka ophelileyo ayenziwa ngendlela eqondileyo, kwakungela any fraud wokutsotsa noma ukuthini. So hayi kungani yinto emele iqhubeke athonisiswe namhlanje ukaza namhlanje uMnumzana Trump.
Njengoba uMnumzana Trump esithi akumelanga athonisiswe njengoba engasomongameli, kungaletha umahluko yini ukuthi udaba lolu luphetha njani?
Owayengumongameli we-America uMnumzana Trump kasekho esikhundleni ye liqiniso, kodwa ama-Democrats athi bona hayi kusemthethweni bazoletha labo izizathu zabo abazicubungileyo bazithola zisemthethweni. Abayi-DPS law ukuthi sokwake kwenzakala ukhona wakwathonisa sephumile esikhundleni. Ngenxa yalokho kusinika amandla bona siqhubeke simthonisise uMnumzana Trump.
Lo ngumnumzana Duma Phimema, ingcwethi ecubungula izombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseDallas edolobheni leTexas khonapha kwele Melika.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokusetshenziswa kwemithi lendlela zendulo ukwehlisa inhlungu kulowo ozithola esehlaselwe yi-coronavirus okwenziwa ngabantu eZimbabwe. Sikhangela njalo ukwenzakala kwezemfundo phansi komumo we-level 4 COVID-19 lockdown. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalwela amalungelo oluntu esigabeni seCalifornia kwele Melika baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu abadala abahlaselwa ngamaswela, iningi labo kungabadabuka ezwekazi le-Asia emzini we-Auckland Chinatown. Kulogogo leminyaka engamashumi ayisikhombisa ohlaselwe ngamaswela ephuma ebhanga ngolwesithathu lweviki edluleyo. Isiphathamandla senhlanganiso e-Council of Presidential Candidates yakwele Somalia sithi linhlanganiso kayisamnanzi umongameli Mohamed Abdullahi Mohamed walelo lizwe olesikhathi sakhe sokubusa esesifike komlindi uyacima kodwa eloke ezithulelezi engakaluthinti udaba lokuqhutshwa kokhetho elizweni lelo. Uqhamuke ukulwisana phakathi kwabasekeli bakamkhokheli webandla eliphikisayo kwele Senegal uOsman Sonko lamapholisa esigodleni salelo lizwe iDakar izolo ngemva kokuba owesifazana emangalele ukuthi umdlwengule. Abasekeli bakamkhokheli wePastors Party bathi le yimizamo yokungcolisa igama lakhe. Abalima ama-grapes alungiswa utshwala bewayini esigabeni seWestern Cape kwele South Africa bakhala ngohlupho ababhekane lalo lokuphanyaniselwa umsebenzi ngohlelo lwemigoqo yokuzama ukuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-coronavirus elizweni lelo ngokuvalwa kwamavinkili athengisa utshwala le ndawo zokuzilibazisa loba ezokudlela.
Ukuqansa kwenani labantu abahlaselwa lubhubhane lwe-coronavirus elizweni sokuthiye abantu abaningi abakhubazekileyo besesabela impilo zabo. Umnumzana Robert Malunda ngosakhulayo okhubazekileyo ngokungaboni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Gateway to Election. UMalandu uxoxe lo Mike Hobe we-Studio 7 lapho athi bathwele nzima phansi kohlelo lokuvalwa kwelizwe.
Leyo kuyinto ebuhlungu njalo ethusayo ngoba ukuqansa kwenani elikuthuthi umkhuhlane lo igcikwane liselifikile, selifika eduze lathi sibili. Ikakhulu ebantwini abangaboniyo kusuka kube lihlupho ngoba bona babona umhlaba ngokubamba. Sizwa sisisa ukuba semhlabeni lokubona ngokubamba. Ngakho ke nxa igcikwane leli selisiba namanani angaka inkulungwane lezinkulungwane zabantu, le nkulungwane yabantu asebefile 1.3 okakade esikuthukudayi sibili igcikwane leli seliseduze lathi.
Njengoba ingcwethi kwezempilakahle bona bathi hhayi bakwesicela lingabambi bambi izinto lingabamba bese ligeza izandla njalo lisebenzise i-sanitizer, liphila njani? Awusichazele Robert.
Thina njengabantu abangaboniyo sesibone izubhelile eselingani selisincedile ngoba siyakhelela amanzi lapha ezulwini lapho sibe sesigeza ezandla singaqeda ukubamba-bamba izinto ngoba ukhansili okwakhathesi amanzi akhe awaphumi ezimpompini. Ngakho-ke eyi ama-sanitizer lawo ayasidulela njengabantu abangaboniyo. Ngakho kungeke kuphumelele ukuthi sibe si-sanitize sibambelela kukhona okho esilakho amanzi ezulu. So sithembe ukuthi amadamu azagcwala kwenze ukuthi ukhansila njani asifunile lathi izimpompi ngoba heyi umkhuhlane lo sibili uyingozi ikakhulu ebantwini abangaboni.
Kodwa ngaphandle kwalokhu lihlangana le nhlupho ezinjani?
Inhlupho ezinye esihlangana lazo ukuthi abantu bethu abangaboniyo abasemisebenzini abakhona labo kulokhu kuthiwa essential services nalabo abathengisayo ezitradeni lapha. Ngakho-ke i-lockdown le isivale ukuthi abantu bengathengi ikakhulu labo okuthiwa informal sector laba abathengisela ezitradeni. Kwenza ukuthi abantu abangaboniyo nabo babanjwe yile ingxaki yokuswelakala kwemali nokuswelakala kokudla. Kuthi labo-ke abangaboniyo ngalesi sikhathi se-lockdown kusuka kube nzima ngoba nxa uhamba laphana emgwaqweni kwesinye isikhathi nxa sokumele uchaphe umgwaqo kuyamele uncediswe. Uyabungazi ukuthi umuntu okuchaphisayo lapho emgwaqweni ulawo noma ngala bomkhuhlane.
Kuyini elikwenzayo ukuze lingabanjwi ngale gciwane?
Silandela wona lawa nje izinto esizikhuthazwayo ku-COVID lapha ukubana sigeze izandla lokubana akuthi abantu abangaboniyo bebe physical distance njengengakutsho ngesikhiwa kuba nzima ngoba eZimbabwe lapha umgwaqo wethu awukho kahle ikakhulu nxa izulu sina soyabona kulama-potholes so umuntu ukuze akuncedise nxa engakubambanga isandla akweneliseki kwesinye isikhathi ukuze akuvikise amanzi. Siyazama kodwa sithembela kukona lawa ama-mask lekugezeni isandla.
Lo ngumnumzana Robert Malunda osakhulayo okhubazekileyo ngokungaboni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye Gateway to Elation. Ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Imidlalo inhlanganiso elawula ezomdlalo wenguqu esigabeni saphezulu ePremier Soccer League isiphume lecebo lokuvuselela umdlalo wenguqu elizweni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Sekuthembisa ukwamhlawumbe umdlalo wenguqu usungadlalwa njalo elizweni ngemva kokuba kuvele ebulenjini ugwalo olulotshwe ngabenhlanganiso yePremier Soccer League oluqukethe amanyathelo angalandelwa ukuze amaqembu wesigaba saphezulu edlale. Lolu gwalo luza ngemva kokuba kwehlule ukuba kuqhutshwe imidlalo nyakenye ngaphansi kohlelo oluthiwa yi-BioBubble Concept. Njalo intatheli yezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi kuyajabulisa ukuba kube le mizamo yokuvuselela umdlalo wenguqu elizweni.
Ngokubona kwami lugwalo oluhle sibili njalo lubalulekile luyatshengisa ukuthi into zimele zihamba njani. Engibona zani lugwalo okade lumele aluba lwasetshenziswa ngomnyaka odlulileyo ngoDisemba laphana abantu beqalisa ukwenza ama-teams eqalisa ukwenza i-training. Okuthi singalulandela kuhle kuhle kungayenza kakhulu umdlalo wenguqu uqhubekele phambili.
Nyakenye amaqembu adlala kusigaba saphezulu ake yaqala ukuzilolonga kukhangelelwe ukuba kuzadlalwa umncintiswano ekupheleni komnyaka kodwa kusadlalwanga ngoba kungasatholakalanga ophathise ngemali. Umlandeli womdlalo wenguqu Washington Spanda uthi icebo elilethwa ngabe-PSL lihle kakhulu njalo kumele liphumelele ukuze abaphila ngomdlalo wenguqu besizakale.
Kuyisinqumo esihle kakhulu njalo esizaletha intokozo kuwo wonke umuntu othandayo umdlalo, lapho kugoqela abadlali bebhola ngokwabo, abalandeli bebhola, lalabo abafaka imali ebholeni esibathi ngama-sponsors. Okuqakathekileyo nje ukuthi sibone ukuthi siyalandela yonke imithetho okufanele ilandele ukubana-ke singafaki abadlali bethu engozini yokuthola ubhubhano lwe-COVID-19.
Lulotshwa ngabe-Premier Soccer League luyatsho ukuba i-BioBubble Concept yiyo evunywe nguhulumende ukuba isetshenziswe ukuze kudlalwe umdlalo wenguqu kodwa kunzima ukuyisebenzisa nxa kungela sisekelo lwemali oluvela kwabemsakazi kamabonakude. Ngalokho-ke ukuze umdlalo udlalwe futhi kuzamele amaqembu abhadale amadola asemelika azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2500 ukuthi inkulungwane ezilikhulu zivele ku-FIFA COVID-19 Relief Fund. Le mali izasetshenziswa ukubhadala indleko ezijeneyo ukuthi abavele besekela imidlalo yesigaba se-PSL ngemali abe-Delta Beverages bafake imivuzo ezatholwa ngamaqembu. Nxa lokhu kungaphumelela amaqembu alitshumi lathoba minombili adlala kusigaba se-PSL azabe ezahlukaniswa, amanye adlalele esigodlweni iHarare, amanye abe koBulawayo, amanye ezishabane ukuthi amanye abe seNgezi loba eMtare. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. I-COVID-19 iqhubeka isidla ubhedu eZimbabwe okuvezwa ikuqonga kwenani labantu abalezikhundla zaphezulu abakhulelwa yilo mkhuhlane. UZulu wakoBulawayo wamukele ngenjabulo isinqumo sikamanisipala waleli dolobho sokuvula amanzi okwensuku ezimbili ngeviki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.